Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 29 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 avela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthulincube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lezenotho namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abafika phose inkulungwane ezimbili 1856 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu edlula amathathu 3340. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 103,567. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,135. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amabili 18,466. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi esilengxenye 1,562,285. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isikhombisa 713,131. Kusenjalo uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 athengwe kwele China namuhla. Izolo kufike amanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 800,000. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi nxa kubalwa lalawa afika namuhla ilizwe selithole amajekiseni ayizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million. Uthi njalo kulamanye asebhatalelwe ayizigidi ezinhlanu 5 million akhangelelwe ukufika elizweni phakathi kwenyanga ezayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Nxa siqathaniso kwenziwa nguhulumente weZimbabwe lamanye amazwe esingcelane lawo nxasikhayela umkhuhlane we-COVID-19 siyakunanzelela ukuthi ilizwe liyazama ngawo wonke amandla ukuthi lithwele abantu imithi yokuhlaba ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo-ke simtshayela uhlombo uhulumende ngoba inani lemithi esithe yangena eZimbabwe Zimbabwe yatshengisa ukubana iZimbabwe uhulumende weZimbabwe uzimisela ukubana vikela abantu kulo umkhuhlane wobhubhane weCOVID-19. Uzananzela ukuthi nxa kuyikuthi sesibalisa ukuthi sokuzangena 11 million imithi, kusho ukuthi khonokana abantu abazahlatshwa phose sebezafika i-5.5 million nxa sikhanya ukuthi umuntu uzahlaba udose 1 lodose 2. Yinto enhle eyenziwa nguhulumende, njalo abantu siyabakhuthaza ukuthi basume bayehlaba uze bavikeleke kulo mkhuhlane weCOVID-19.
Uhulumende uthi kulamanye njalo amajekiseni ayizigidi ezinhlanu, 5 million azafika elizweni kusiyaphela inyanga ezayo. Isingabona lokhu kuphathisa yini luphela udubo lokusilela kwamajekiseni lawa, ngitsho labantu labo besiza phambili ngobunengi bezehlatshwa?
Sikhuluma nje umuthi lo usufike ezigabeni zonke zeZimbabwe kuma provinces zonke, abantu sebesenelisa ukuthi bahlatshwe. Sikhuluma nje kobulawayo indawo ezingu-38 amathuma amathathu lesificamunwembili sezivuliwe ukuthi abantu bayehlatshwa khona. Ungakhangela futhi kibonkayi wange lamanye nje ama-district elizwe leZimbabwe abantu sebesenelisa ukuthi bayehlaba. Ngokunjalo-ke kusho ukuthi abantu abaningi sebesukuma sebekwazi ukuthi kuqakatheke ngani ukuthi bayehlaba. La izolo ngengakhangela abanye besema-South ngale bephaka amasibili ngobuningi beveza ukuthi bona sebezimisele ukuthi bayehlaba. Khonokwana sokuzenza ukuthi-ke umuthi njengoba ungena ungenelanga, kuzafika isikhathi sokuthi abanye bazahamba bayoswela kusamelelwe ukuthi omunye ufike. Kodwa-ke khonokwana kutshengisela ukuthi abantu beZimbabwe sebelalo ulwazi lokuqakatheka kokuthi bayehlaba. Siyakukhuthaza ukuthi basukumele phezulu, basebenze zonke lezi ndawo ezithe zavula ukubana bayehlaba, bayehlaba ngoba ubhubhane lukhona, lubhahile, luyamemetheka. Njalo nxa uhulumende lokho eqhubekele letha le imithi, abantu kabayithathele phezulu ukuze basile.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo ikhansili yakoBulawayo ithi yenza konke ekwenelisayo ukwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 okugoqela ukufafaza izindlu zalapho okuyabe kubhubhe khona umuntu ngomuthi obulala igciwane le-coronavirus. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulikhansili njalo engukhansila ka-Ward 10 eNtumbane, unkosikazi Sinikiwe Mutanda uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunengi.
I-COVID isibhahile and abantu bayafa. Kuqala besisa uyazi usakuzwela nje kwezinye indawo, but khathesi uhamba abantu esiyabe sibazi. And nginanzelela ukuthi abantu abaningi abangani bayabhubha ngabantu abadala. Ngingazi ukuthi imbangela yangikhona yikuyini, but abantu abadala bayabhubha. And I've witnessed ama-cases ngingathi phose angu-4. Maybe just few meters away from me, even lapho esihlala engihlala khona endlini. And as a council, as a department, what we are doing now, ukuthi umuntu engaveli kuthiwe ubulewe ufe nge-COVID, especially the palace, if bengalayeza ngesikhathi esi-right with the council department, the health department, bayagijima beyenze infumigation even endlini nxa kuyikuthi ngumuntu okade esendlini, or even ebubhele esibhedlela but ebelesikhathi esifitshane ekade esendlini, bahamba beyenze infumigation. Sikhangelele ukuthi i-response team igijime masinyane kungabi lesikhathi eside. But you are facing challenges, councillors. Uzathola ukuthi abantu bayafuna ukuhamba ezimfeni, so sigqugquzela nje abantu ukuthi sike nini sime nini sibili kuyenza ama-gatherings amaningi athis. Siyazi sibili sihlangisana sibili lo bunzima obukhulu ukuthi abantu vele isintu sethu sithi abantu siyakhalelana, but nxa ungasamba ngiyakhalela umuntu, especially us as leaders, kuyabe sekungani usukhethile ukuthi ubani kumbe usuyangeka ukuthi ubani.
Phambilini kwalingxoxo uthe ikhansili iyakhathazeka njalo ngokuphathelane lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ungasichasiselanga lolu daba?
I'm a little bit worried ngendaba yama ye gender based violence, because most of the time omama ba with the trauma cases. I'll say in my ward, for like this past month, I think we withdrew about 7 cases as a gender based violence, and it will be a man, a child wesifazana, and uthole ukuthi usehamba sesiya withdraw. The other case, I was asking umama ukuthi why you withdraw when uvele umbophiseleni, wathi ngambophisa because amapolisa ayethi afuna a police report. So I was asking her, ukuthi ngabe amapolisa babengafuna ukuthi uthathe a police report for you to be treated in hospital. Wawungasozwanelise yini ukuthi uyethatha uyenza a police report. So what I feeling ngasoze ngihambe. So we are facing ama challenges amakhulu kakhulu amaningi kakhulu nge gender based violence.
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ngukansila ka ward 10 kobulawayo. Ungumgcini sihlalo njalo wekomiti ebona ngezempila kahle kukansili yaleli dolopo. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe-midterm fiscal policy review namuhla. Inengi likhangelele ukuzwa ukuthi kukhona na okutsha okuzalethwa nguhulumende ukuze kulungisiswe ubunzima bempilo obubangelwa yikudula kwezinto lanxa nje uhulumende esithi umnotho usuzinzile. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane sezixwayise uhulumende ukuthi aqaphele abanye babantu abasanda kuxotsha kweLebhilitane ngoba bengaba begula umkhuhlane wengqondo. Lokhu zikutsho ngoba abanye babantu laba bona abafike eHarare ngeviki yedluleyo baxotshwa ngemva kokudala amacala esabekayo angeke adalwa ngumuntu opheleleyo. Omunye ubikwa wabulala umkakhe wamhlinza wadla isibindi sakhe, kwathi omunye wadlwengula usana waselubulala ngesihluku. Beloba enkundleni zokuxhumana abanye bathe kubalulekile ukuthi uhulumende weZimbabwe aqale abahlole ingqondo abantu laba ngoba bengangena emphakathini balakho ukudala amacala afanayo kumbe edlula lawo abawaxotshelwa kweLebhilitane. Kodwa inengi lisola ukuxotshwa kwabo ngoba abanye basebele minyaka eminengi beseBhilitane lapho abatshiswe khona izimuli. Omunye osole ukuxotshwa kwabantu laba ngumnumzana Sipho Sami Majokomole Balule oxoxelo Chris Gande weStudio 7 eseLondon.
IBritain ivele yona ilomthetho ukuthi izizalwane zakwabanye amazwe nxa ziwonile zayenza amacala anzima kumele zibiselwe lapho ezivelela khona. Loba kunjalo ngokubona kwami njalo langokuzwa abanye abazingcwethi ngezomthetho ezamalungelo abantu, uhulumende weBritain usuke wase bamba lolu daba ngodlakela olukhulu kakhulu lokungazweli abantu, ngoba phela nxa usugwetshiwe kuleli lizwe wangena lasejele kuleli lizwe, nxa usubiselwa futhi elizweni lakho ovelela khona utshiya imuli yakho yonke nempilo kade suyiphila lapho, sokuyikugwetshwa kabili futhi. Yikho ngokubona kwami lokho mbona ngazathi asiyo into emakhayo umuntu obetholakale ukuthi uphazamisile ngokomthetho, njalo kusetshenzwa ngendlela yokuthi ama amazwe anjenge Britain athi siyalixotsha lina elizigelekeqe kuyelanini kini ngoba asifuni abantu abanjengani elizweni lethu. Yebo bebelungelo ngoba ilizwe la kodwa ke ngibona ngathi into yakhona iyenziwe ngendlela engathi lokuncindezela lokuhlukumeza.
Manje wena ngokubona kwakho kumele kwenziweni kumiswe na ukuxotshwa kwabantu lokho kumbe kube lendlela yokukwenza.
Kumele kumiswe ukuxotshwa kwabantu kwele Britain bebiselwa eZimbabwe ngoba umthetho weBritain loba ukhona ucacile kodwa ke eZimbabwe lalo livumelane nele Britain ukuthi abantu laba bebiselwe njalo ngokuzwa kwethu lo ongummeli weZimbabwe kuleli ele Britain nguye osayinayo obhalayo ezinye izincwadi ezithize ukuthi laba bantu banikezwe amaphepha ukuthi bebuyele eZimbabwe ngoba abanye bakhona baselawo amaphepha okubuyela eZimbabwe lapho ke sesizizwa ukukhonona kwabantu abaningi besithi hatshi ezombangazwe ke weZimbabwe sezingenela khona sokulabanye ababiselwayo labanye abangabiselwayo ngoba ummeli weZimbabwe thiwa amanye amabizo kazange wasayine ukuthi abantu laba babuyele eZimbabwe ngenxa yokuthi sokulezo mbangazwe lezo nketapacha angikwazi ukuthi liqiniso okungakanani kodwa ke amahungahunga lawo akhanya engamahungahunga abalwa ngabantu abaningi izizalwane zeZimbabwe lezi ezibiselwayo eZimbabwe ezinye zakhona aziyenzanga amacala amakhulu abanye ngabantu abanelamaphepha okuhlala lapha labanye abayenza amacala amancane kakhulu anjengamacala okudriver ongela insurance lezinto ezifana nalazeneso uhulumende weBritain uthole ithuba waswathatha ithuba lokuthi axothe abantu ngoba usesebenzisa umthetho weimmigration ukuthi behle behlangane bagoqele abantu laba abayizizalwane zamanye amazwe bebaxotshe.
Umnumzana Sipho Sami Machokomole Palule isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi kulabesilisa abazithweleyo abedlula ikhulu asebebanjwe ngomkhuhlane weCOVID-19 enyakato yemaNdebeleni. Umsakazo weZBC uthi ugatsha lweMedicines Control Authority of Zimbabwe soluvumile ukuthi ijekiseni yeCOVID-19 elungiswe inkampani yeMelika iJohnson and Johnson isetshenziswe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lithi unina kaVangelis Haritatos ongumsekeli kamphathi ntambo obona ngezokulima ubulawe yiCOVID-19 izolo. Uyise laye ubhubhe ngomkhuhlane munye kumaviki asanda kwedlula. Sogu isikhathi sembiko yino.
Elibona nabantu bakamchakwazi linjani livuka kanjani? Hayi siyathaba ngenews elizinika sona lesinews esiqinileyo sibini news esiqotho. Akukhulana lokho sikunikwa iZBC, iZBC akulanto esinika yona lapha. Yey. Ah, andelingabona ukuthi abantu bayafaka tes babulawa yiCovid. Ngiyabona ukuthi abantu bayabulawa izindlu lapha eTowni. Ngiyabona la ngokukhokora windi. Hayi hayi ha uhulumeni lo mani, uhulumeni ongenziyo lo mani. Hayi hayi bakithi. Hayi sahola lobumhlabeni lapha. Izindlu ziyabulawa abantu imali amapentsheni yakala mali pentsheni iyizaholiswa 10,000 kambe 10,000 izakwenzani isikhathe sinje simbi isikhathe singalunganga lesi amatitsha la yanikwa izinto ayancitshwa izimali zawo bengazama ukuthi wenzi kathe sibenze omnyimthetho ukuthi bebopha amadokotela laba lamanesi lapha yey ayi lizwele lisahawula lapha emhlabeni lapha ke inkosi ngani yangena elibusise into ezimikavila lapha yey oh
lela basakazi lonke nje silikhalela ngomsakazo wethu ade simthanda uSandra ethi kalale ngokuthula khalela bonke abasakazi abasishiyayo songani nani ningazivikela khona ngapho ngibuya lonke nje bonke oGibbs Dube bonke nje njengezwa lo mama uBrenda Moyo ngayimthanda besaro Ezra Chisa la besasakaze ezimu eMontrose lapha kwakumnandi hayi khathesi so siyabingelela siliqhubekane ukusitshela indaba ezimnandi mina kade ngasilala istudio singena ngiyasithanda umsakazi wami nguthanda kakhulu sithi be safe ligcinakale kucorona labayali ukuhlatshwa hayi indaba zabo basakhona abangafuniyo phela special olutsha lolu labanye abadala hayi abafuni so lizigcine bazali bami bonke siyalithanda kakhulu basakazi benu
njani basakazi bakastudio 7 indawana zonke zelizwe elikhona eAmerica silibongela umsebenzi eliwenza thina ngapha silo hlupho lokuthi abantu bayakhala lapha abantu bona uhulumende bayamuzwa uyakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe kodwa imithi iyaselela abantu sebelothando lokuthi bahlatshwe sebeli ngapha esenjoseph obhidi ngapha hhayi abantu baba baningi bavela kwindawana zonke kuhlatshwa ngapha nangapha so bathanda ukuthi ngabe uhulumende uyangezelele umuthi kuhlatshwe ngesikolo ngesikolo bangahambeli ukuyahlatshwa ngoba kuyenza futhi wangene engozini yokuthelelana umkhuhlane besicela sokuthi uhulumende akunanzelele khona ukuthi abantu sebelothando kodwa ke imithi iyashota ezigaveni ngoba abantu bahamba bephenduke akusela muntu ongamkhuthaza kathi abantu sebebona ukuthi kuyaphiwa so siyacela sokuthi unanzelele khonokho ngijike khona ngale characters konke osa channel intunjana sa channel lawo magene lilime liqinise amadoda kuyavutha la usitshela ungwenye ngijike abanye ngolo sasi Benjamin ngithi livuka njani amadoda khona ngapho libambe liqinise COVID-19 nesenti anonwamuna lo yabonga
ngiyabingelela nami kustudio 7 ngijabula kakhulu ukubana ngingene lamhlanje kustudio 7 mina nginesicelo wakithi isicelo leso ayisiso sami isicelo lesi ngesaba izakhamuzi zendawo abantu basentshonalanga ngapha okuzebhoda bacela ukubana izaphu ma kuqala nje ukuthi bavunyelwe ukuyenza umhlangano beke bebafikele nabo bayayidinga izaphu bayayidinga abantu izaphu balokhe beyilindile bezwa kuthiwa izaphu isikhona bayayidinga izaphu sicela nje abantu bezaphu beke behambele kusiya khona le kuze kuyofika emabhongane ngoba iyadingeka ubaba kazange alalele phathi kwalala yena nomphefumulo kodwa iphathi yaphila siyayidinga kakhulu igama lami nguNtombembe
Studio 7 wasakazi umkhuhlane ukhanya uyaqansa lapho ekhaya lapho kodwa uqansa nje uhulumende ukhangele lapho ukusuka khona lo mkhuhlane abantu kathi behlula yini khona ngapho ekhaya ukuthi abantu bamqonde bancama uGavena sicela ukhansila obabubulawayo beharara bamadrobho wonke babiza uGavena bahlale la iphansi ngento kazukhule uthola yedwa evalela ezinye izimoto ukuthi zizame ukuthi zivise i-social distancing ezimotweni lapho ukuthi akahambise umbiko ukuthi khona kakwenzi abantu abaningi umkhuhlane bawuthatha kuzuku baminyane umalayini baminyane khona ebhasini uhulumende ka-decongeste uzukho
Salubonani Zulomuhle salubonani mina engikhuluma ngoGibson Mpofu ngowa 17 ebubi ngithanda ukubingelela bonke abasakazi ngokuhlethela indaba ezimnandi indaba zeqiniso ku Studio 7 mina bengithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi asikhambeni siyehlaba ama Jackson iCorona ngoba iCorona into ekhona ngiyikhuthaza sibili ukuthi hayi sihlabeni ngokuningi uma umuntu usakhona kusavuma hayi asihlabeni ukuze sifikeleke kulo mkhuhlane ngiyabonga
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weTanzania uNkosikazi Samia Suluhu uhlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 izolo ekusungulweni kohlelo lwakuqala lokuhlaba abantu bakulelo lizwe lijekiseni. Ngokubika komsakazo weVoice of America, wayengumongameli obhubhe ngombimbitho, umnumzana John Magufuli wayengafuni ukuthi abantu bahlatshwe. umsakazo munye uthi kulezi zalwane zakwele Ethiopia ezizinkulungwane ezintathu ezibalekele impi esigabeni seTigray kuliviki zayaphephela kwele Sudan. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha olubona ngezempilakahle olweCenters for Disease Control and Prevention solwethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 wona osusabalala ngamandla kulezi nsuku. Lolu gatsha luthi abantu asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane abahlala ezigabeni zelizwe ezihlaselwe kakhulu yi-coronavirus sokumele bagqoke amamaski nxa besezindlini kumbe besendaweni ezivalekileyo lapho lomkhuhlane ongathelelwana khona lula. Izigaba ezihlaselwe kakhulu yilomkhuhlane wona ophehlwa ngumkhanka obizwa ngokuthi iDelta variant kulezi nsuku zigoqela iTexas leFlorida. Ngenyanga edluleyo iCDC yathi kwakungasela sidingo sokuthi abantu abahlatshwe amajekiseni womabili bagqoke amamaski emphakathini. Kodwa ithi iguqule ingqondo ngenxa yokukhwela kwababanjwa yilomkhuhlane, iningi labo kuyilabo abalokhe bengakahlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Igciwane leli ele-COVID sesikhathele bantu. Lathi sahlatshwa amajekiseni awokuqala lawana, mina ngahlatshwa i-Johnson and Johnson. So bese ngihamba vele ngingela mask ngoba ngathiwa imaski angiyithandi, but yaseva impilo zabantu. Sibona abantu sebesithi kumele ugqoke imask indoor le-outdoor. Hayi, amagciwane lawa asebuyera. Asake sibone into enje in our lifetimes. So kumele sithandaze kuThixo ukuthi asincede. Igciwane leli is contagious or a contingent noma ule jekiseni abakufakileyo, but your life is better saved ma ule vaccine. Ma ungela vaccine sibona abantu ku TV izolo, omunye umfana akadele 24 years ukhitshwe ama lungs wonke ayi 2 ngoba yiwa ababekhuluma besithi vele basoze behlatshwe ivaccine igovernment population control njani bephonga ukugijima ngama conspiracies angalancedo.
Kuyini ongakuxwayisa kulabo abalokhe bengafuni ukuhlatshwa?
So mina ngithi kumuntu wonke ongahlatshwanga at the sound of my voice, ngoba usekhaya eZimbabwe or lapha eAmerika, kumele uyehlatshwa. At least it gives you some sort of protection. Abantu abale vaccine, they are surviving bangahamba esibhedlela or iDelta yangkhona ngababamba. They are just more prepared for the Delta variant than ungela.
Umnumzana Tim Moringai, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Kwezemidlalo, omela iZimbabwe kumdlalo wegolf kumincintiswano yama-Olympics eqhutshelwa eTokyo kwele Japan, uScott Vincent uzancintisana namuhla. UZulu sekangelele kuVincent kanye lakungone Magusha, yena ogijima i-100 meters. Abanye abadlali beZimbabwe abathathu ababalisa ababhukutshayo uDonata Katai lo Peter Wessler kanye lo Peter Purcell Gilpin yena obesenza imidlalo ye-rowing sebakha phansi kulimidlalo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 ne-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 awukuvikela i-COVID-19 evela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.